ngibona lo daba olunzinyana kodwa lo daba engibona ngathi lusisize kakhulu. Kangitsho ukuthi kushe lokhana owenzeke leyo inhlabathi sizibona abantu abadala sebejikisana kumbe abantu esabanikeza umthwalo wokuthi bake bathwale i-business yedolobha lethu sibone sebehlambalazana kanjalo ebantwini kuyayangisa lokhuyana. Kodwa ngibona ngathi lusisize kakhulu ngoba ungakhangela indlela abantu abasukume ngayo kwaliwa ihle yajika kwaba i-issue ye-tribalism okuyi-problem enkulu kakhulu elizweni lethu laphana. Singasusa ubaba uDube lokuhamba lami ke sime ngabo ke sinanzelele ukuthi kambe ingabe yini enze ukuthi abantu basukume ngokuphangisa kweliwa laphana sokuthi hayi lovele kahambe kabuyele kibo leHarare lishona. Into fanele sinanzelele khona kuyini okwenza abantu ukuthi baze batholelele igunya masinyane kangaka. Kuyindaba yokuthi vele esiyehluleka ukulungisa in-problem ye-tribalism okuyinto ehlupha kakhulu abantwana balapha kuleli dorobha. Izakhamuzi zakulesi sigaba sezivalelwe kakhulu amathuba kufakwa abanye abantu abangaphandle. Ngibona ngathi lapho nxa singalungisa leyo ndaba asingeke siphinde sibone futhi ama-incident anjengalana ekaDube lokuhamba lapho.
Kodwa kungalungisiswa njani thwala ngoba iziphathamandla zizakutshela ukuthi hayi nxa kulilizwe kuthiwa lilizwe leZimbabwe lilizwe elibambeneyo umuntu uvunyelwe ukudinga umsebenzi yiloba eHarare evela koBulawayo kumbe koBulawayo evela eHarare.
Sesikuzwe kukhulunywa kakhulu lokho mnumzane uNkomo. Ngiyakuvuma futhi lami kodwa lapha ake singakhangeli ukuthi iziphathamandla zithini and futhi kangigcizelele ngokuthi ke siyekele umkhuba wona lokuthiwa iziphathamandla asoziphathamandla leyazana izisebenzi zethu kokuthiwa ngama-public service izithunywa zethu kufanele balalele thina hhayi ukuthi thina silalele bona abakuthombe abakucabanga kumbe abakufunayo. Okay, bese ngibuyela kupoint yakhonapha nazama ukuthi ke kuchazele kahle ukuthi kangivumelani layo ngaliphi kangivumelani layo leyokuthi abantu bebefakwa ezikhundleni befakwa emisebenzini nge-proportionate esiyibonayo laphana isenzeka elizweni. Ngakhangela indawo ezinjengabo-Gwanda Zintech College laphana uhambe uyekhangela ama-students angena laphana kuthi iningi labo ngobani. Uhambe ezindaweni ezinjenge-Bridge Border Post laphana abantu abasebenza e-Border Post ngobani. Plumtree Border Post kuyafana ezikolo o-headmaster ngabangapha phesheya kwaThangazi. Kwenziwa yini lokho? Kambe ngabe ngapha ebantwini bemathebeleleni kabekhona abantu abangaba ngo-headmaster o-teacher? Ngibona ngathi mina abantu abazini abafike ku-form 4 bayakwazi ukufundisa kuma-primary. Abaheze A-levels bayakwazi ukufundisa kuma-secondary. Baningi abantwana bakithi asebadlile lawo mazinga bapasa kodwa kabanikezwa lawo mathuba. Ubona sokusize omunye umuntu okhuluma olunye ulimi isishona sinje singakuchayindiva lokho. Kwenziwa yini lokho? Kasike sisukumeni singalaleli ukuthi iziphathamandla zithini. Kasikhangele ukuthi okufanele sikwenze kuyini. Kungenziwa intando yeziphatha amandla, kakwenziwe intando yabantu. Njalo abantu nxa besola kabalalelwe kulungiswe, kufanele kulungiswe khona.